Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaziku 6 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho yeziphathamandla zamankampani atshiyeneyo ezine. Kulandela ukuvezwa kwazo ngumsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Ibandla le-CCC kobulawayo lilandula imbiko ethi abakhokheli balo bafuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela ezigabeni zeMandebeleni.
Yesakubona khonoko kusenzakala ukuzama uphazamisa abantu ngemihlobo. Sakunandelela sikucubungula sabona ukuthi yinto elethwa yiZANU-PF ukuthi abantu bengabambani.
Sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima emkhankasweni nxa kuqathaniswa leminyaka yonke ngalesi sikhathi.
Kuzaba lengozi ukuthi nxa sizabona udlamo lesabekayo, impahla zabantu zibulawa, abantu betshaywa ingxenye, futhi labantu abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khonoko, ngoba lapho kulo dlame khona awusoze uthi ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani.
Ibandla lezaphu izolo belikhumbula owayengumholi wevuyo leZebra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku, owabotshwa lomuyi umnumzana Dumiso Dabengwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine.
Sina njengezaphu sikhumbula iqhawe indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu uVumindaba uMafela okaMasuku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibhanga leReserve Bank libikwa livimbe inotho yeziphathamandla zamankampani amane kulandela ukuvezwa kwazo ngumsakazo weAl Jazeera ukuthi ziphatheke kwezenkohlakalo. Iphephandaba leHerald lithi abomnumzana Cleopas Chilolo, David Chirozwi, Mehluli Dube loFrederick Kunaka bavinjelwe inotho yabo libhanga lisacubungula lolu daba. Abantu laba baphuma emfanekisweni weAl Jazeera bexoxa ngokuthi basusa njani imali legolide elizweni, bengazi ukuthi baxoxa lentatheli zindaba, bona becabangela ukuthi ngosomabhizimusi abafuna imali le legolide.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Ibandla le-CCC kobulawayo liyalandula imbiko ethi inkokheli yalo ifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona kuphela kumbe abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abavela kulezo zigaba. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa, ongomunye oyibikwa ekucele labakhuthaza lokhu, uyakulandula esithi abanye abalamabizo esishona bakhulela kumbe bazalelwa kobulawayo. Ibandla leli liphakathi kokukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo olokudinga amalunga edale lePhalamende leSenate kanye lawamakhansili. Kusetshenziswa uhlelo olutsha lokuthi izakhamizi yizo ezizikhethelayo abazancintisa kulokuthi kuqutshwe ama-primary elections njengenjayelo. Asizweni ingxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Chirotsa, yena oqala ngokuchasisa ngokhetho lwayizolo.
Inomination enziwa yiCitizens Coalition for Change ilandelwa yivalidation process, lapho okuba le committee iqembu elikhangela abantu ababekhethiwe, khangela ukuthi abantu bangkhona balakho ukumela ibandla, ukumela abantu eqinisweni yini, njalo lokungena kumphakathi bekhuluma lomphakathi ngendaba zabantu ababekhethiwe. Lokhu sibona kungcono kakhulu ngoba esikhathini esiningi iprimary idinga umuntu oyisinothi, umuntu othi engathenga ukudla abe lethanka lengwebu athi bantu thathani ingwebu zananzela ukuthi izidakwa zonke zivotela nalwami umuntu. And kwesinye isikhathi nxa engumuntu ojimbe imali yamadayimani umbene nale egold esithengiswa esibone kugold mafia, kuyabe kulula ukuthi umuntu lo agole abantu abaningi abenza bakhe abantu laba bemvotele kodwa yena eyisigadi. Kukanti ke i-nomination process le-validation process e-Student Coalition for Change iyahle itsho i-process, itsho ukuthi hhayi umuntu lo phela kulamacala awe-ground, umuntu lo nguye owayephethe i-ministry eye-state security sikhathi abantu besindebeleni bebulawa. Angithi
abanye abakhulumele Studio 7 bathi abasuthiseki ngohlelo lolo ngoba bekule ngxabangxoza, njalo kuleminye imbiko ethi ibandla le-CCC lifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Ungatheni ngalokho?
Sibe lo mgwazo okade ukhokhelwa ngumama uTsebiso, azange sizwe kukhulunywa indaba zomhlobo sikhathi usenzwa umgwazo. Uze zabona laba ababhale ucabangela ukuthi ngabe-CIO besithi uSteven Chiroza labanye bakhe ngamatshona avele eHarare. USteven Chiroza uzalele eMidlands. USteven Chiroza lo ukhulele koBulawayo, wafunda ubabhemi lo amkela uThemba lo amkela lo umhlophogazi kugrade 1 efundiswa nguMrs Ndlovu, wakhula koBulawayo yena lo uSteven, yena engumntakamasengwayo uMasithole. Sithi abantu abanjengaboSteven balelungelo elokuthi bancintise koBulawayo. Sike sakubona khonokho kusenzakale ukuzama ukuphazamisa abantu ngemihlobo, sakunanzelela sikucubungula sabona ukuthi yinto elethwa yiZANU-P F ukuthi abantu bengabambani. Esikhuthaza ukuthi kungabi lokubandlululana kwemihlobo ngoba ubandlululo alukho emthethweni, njalo ngeke sanqoba iZANU-P F nxa silenketabechabe. Namhlanje nxa singatshelwa ukuthi uThinotimba useyicandidate ungene emakhokhova, hayi lokho singamlisa sibili yena lo uThinotimba. Kodwa umuntu okhulele lapha koBulawayo, ofunde lapha koBulawayo, olendlu lapho koBulawayo, osebenza lapha koBulawayo, olezihlobo lapha koBulawayo, olempilo yakhe yonke lapha koBulawayo, ngeke sambandulula lowo muntu sithi lichona ngoba umthetho awuvumi.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli sebandla lesi koBulawayo, obexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Bakhona njalo abasola uluhlu lwabazamela ibandla leZANU-P F esigabeni sakoBulawayo besithi amagama akhona akhomba ukuba iningi labo ngabavela kwezinye izigaba ezingayisizo zeMandebeleni. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, sokusele inyanga ezintathu kumbe ezine ukuphela ukuthi kwenziwe ukhetho, kodwa amabandla wonke akhanya emadolonzima nxa kuqhathaniswa leminyaka yonke kusiba lokhetho ngalesi sikhathi. Kweminye iminyaka ngalesi sikhathi kuyabe sikuxokozela kuluthuli abamabandla bematasa indawana zonke zelizwe. Kodwa lumnyaka amabandla ingkhona edinga abazawamela kukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani amalungiselelo okhetho lwalumnyaka.
Ngase sinanzelela esingathi thina ngamalungiselelo alolu khetho. Okokuqala esikunanzelelayo, siyabona kube lokuqinakunywa kwezigaba lokuthiwa i-delimitation. Kulabantu abakhanya bengakwazi lokuthi khathi esivele baminga. So khonokho kodwa nxa sikhanyela ukulungiselwa kokhetho kuluhlupho. Yebo kambe siyezwa bekhuluma bezekhi bathi abantu yikho bezaphuma bebatshengisa kuhle, kodwa sesithi thina kwezindawo sokuphuziwe kakhulu nxa ungakhanyela even endaweni zemakhaya, sibona ngathi kuzahlupha ngoba kuba lo mango omude abantu okufanele bawuhambe. Bese sinanzelela futhi indaba zokulungisisa esingathi nama reforms electoral act. Kunengi okwakhulunywayo phose kudlula ukhetho olwedlula luka 2018 kuzofika lamhlanje, akulanto esiyenziwe khonapho. So khona ukuthi kube leso simo kuluhlupho futhi. ngendlela kuyasitshengisa ukuthi ukhetho lolu luzohamba ngendlela ezingaphosa zihlukulumeze abanye abantu. Siqhubeke futhi bese sikhangela le minye imithetho ephambanendo zokhetho. Umthetho nalo wokuthi nxa abezombangazwe amabandla atshiyeneyo beza kwenza imihlangano kumbe beza kwenza amarali, sokufanele ukuthi bayebike emapholiseni, amapholisa abavumele. Khonoko kodwa vele sokuluhlupho ngoba sokukhipha amalungelo abantu nokukhuleka kwabantu ukuthi bafinyelele abantu bebagqugquzela ukuthi balandele iphathi yabo. Ngezinye indlela abapandla la aphikisayo yale problem kuleyo wing, ngoba abeZANU-PF sibone siba lemhlangano igangalo ongasikaze sizwe kuthiwa ibandla leZANU-PF kulomhlangano wabomisiweyo, kodwa sesizwe kaningi ngumiswa le imhlangano ya amabandla ebandla eliphikisayo, khona kuyi problem. Qhubeke futhi bese sikhala lo dlame esilinanzeleleyo ngesikhathi kusiba lamabhayele ekushini ladlulileyo, khona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiyakhona kunzima. Ungabona kusiba lo dlame lunjiyana kubulawa imota zabantu, kulinyazwa abantu abebandla eliphikisayo le CCC betshaywa ngabantu bebandla elibusayo leZANU-PF, kuyasitshengisa ukuthi uhlupho silalo. Ukuthi yamonize election lay awusoze sibe lungene uchelezi into zahamba kuhle, kuzaba lengozi ukuthi enxa sabona udlamo lesabekayo, impahla zabantu zibulawa, abantu betshaywa enxa futhi abantu bebulawa lokubulawa kungenzakala khona oko, ngoba lapho kulo dlame khona awusoze uthi ukuthi kuyaphetha kuyisimo bani.
Ngokubona kwakho amabandla aphikisayo abemele angene na kukhetho lolu, njengoba sisizwa kuthiwa akulungiswanga lokho kuthiwa ngama electoral reform?
Akula nto singenziwa, abantu bakhathele badiniwe i-election, abantu sebeyikhangele ukuthi akuye kwe-election, abantu bazame ukuthi baguqule ezombusazwe lapha eZimbabwe. Kuye ukuthi leli bandla libusileyo waliminyaka yonke phose ngo-42 kusiya ku-43 leZANU-PF lalokela imeceleni kungene abanye abangaphatha ilizwe leli ngendlela etshiyene engcono. Ngokunjalo abantu election bayifuna. Sokusiba yingozi-ke ukuthi nxa abantu bedinga ukuthi kuyiwe ekhethweni kube lo muntu ongabe abathungameli balawo maqembu ama-political parties aphikisayo bengathi abasangene ekhethweni, engxenye sokungaba lokungazwisisani lalaba bantu ababasekelayo. So ngokunjalo sokufanele kube le ndlela eyokuthi amabandla la aphikisayo wonke aphume le ndlela ukuthi abahambe ekhethweni. Kodwa kuqathekile ukunxa sebehambele baye ekhethweni babe leshiwo ukuthi nxa abantu sebethe batshaya amavoti abo bafaka emabhokisini laphana, babe le ndlela mhlawumbe yokubana beluse lawo mavoti, babe leqiniso lokuthi akula muntu oganga ngawo, babe leqiniso lokuthi ibandla elibusela iZANU-PF alingena ngeneli khona phana emabhokisini alowo khetho, babe leqiniso ukuthi kuyabalwa kuze kuphuthe impumelelo eza kuphuma nxa ikhomba ukuthi kule opposition ethili isiphumelele, babe leqiniso futhi ukuthi khona okuyenzakala ukuthi amandla anikwa be-opposition. Kodwa ukuthi ungene ekhethweni abantu bafuna ukungena ekhethweni kufanele kungenwe, kodwa sofanele kube lokuhlakanipha lokuciko ophekameyo ukuthi badefenda njani ivoti yabo.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Ibandla leZaphu izolo belikhumbula owaye ngumholi wevuyo leZipra umnumzana Lookout Vumindaba Masuku, wabotshwa ngomnyaka ka-1982 wavalelwa kweminyaka emine lanxa wayesekhululwe ngumthethwandaba. Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sebandla leZaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina njengeZaphu sikhumbula iqhawe, indoda emadodeni uLookout ukhalisa abantu, uvuma indaba uMafela okaMasuku. Kwaze kwafika isikhathi lapho uGeneral Peter Walls waphuma mgceke wathi yena engathola ibutho leZipra lelakhe uzathatha iAfrika from Cape to Cairo. Lokho kuyikuncoma ubukhali obebutho leZipra. So sikhumbula indoda sibili eyazimisela ukukhulelilizwe.
Ekutshoneni kukaMasuku wayeleminyaka engamachumi amane lasithupha ngo-1986. Kwahamba njani okwaze kwabangela ukufa kwakhe esasemutsha?
Sibuhlungu ngoba uLookout ufe esezandleni zalabo alwa labo ukuthi akhulule ilizwe. uLookout ufe engumuntu obebotshelwe icala angalenzanga. Lamankantolo i-court yamkhulula bamthatha bamphosa ejele waze wafa ebotshwe ngamanketa. Abambophayo abambulalayo yibo laba abase ababusayo khathesi. siyakubona ke simkhumbulo lokhout ukuthi akuphelelanga kuye. Ingakho ke namhlanje uJob Sikhalo usejele. Ingakho ke namhlanje namuhla ngikhuluma kunje kungolwesithathu uAndrew Ndlovu, omunye obe ngumsekeli kalokhout empini, onguye usecretary we-National Security yezapho khathesi, bamthethe izolo ebusuku ekobulawayo bayamfaka ejele. Usendleleni khathesi, ngikhuluma nje eCRR. Labanye abe-MRP labasejele. Kuyatshengisela-ke khona ukuthi laba bathakathi ababulalisa uLookout basabhizi, ngakho bayakwenza namhlanje. Simkhumbula nje, sinanza njalo ukuthi akukho sokutshintshile. Bonke laba bade besebenza loRobert Mugabe besona elizweni basaqhubeka ngakho.
Alo-ke ngumnumzana Msongelwane Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uza kuba ekobulawayo emcimbini wabesifazane abenza ezamabhizimusi on Concord Young Women in Business Global, abaza kuba begcotshwa ngokuqeda izifundo zabo enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa ensitha awe-CID amabili u-Edward David Madowaya lo Charlotte Darisai Munetsi babuchiwe eHarare izolo ngemva kokuntshontsha imali engamadola emelika adlula inkulungwane ezilikhulu US$160,000 abayithola becwayisisa udaba lokuntshontshwa kwemali le. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli.
Salibonani basakazi bakastudio 7, nganginjani lonke? Hayi, lokhulumayo nguNcuku esigabeni seliBhali. Badala bami bahlali beZimbabwe lonke jikelele, iZimbabwe yonke jikelele abahlali bakhona. Ya, ngingake ngikucebise kancane. Uyazi ukuthi okuyidonki kungasutha nawuthi uyakunqanda kuyagijima lapho kuze kuthi bhu 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 bhu, phakamisimsila kubaleka. Okuyidonki kungasukusa. Into eyenziwe yizanu yinto enjengayenale ngiyitshoyo. Izanu isisuthi umno tonke olapho eZimbabwe, isibitshengisela abahlali beZimbabwe ukuthi lizithutha iyajabula idlile isisuthi. Wonke umuntu weZimbabwe ekade engabonele kusithi Zanu PF baba Mnangagwa ukuthi ADED lirojwa liphiwa i-50 kg yomumbu ukuthi aliyithelele liyi-3 kumbe liyi-4 liyicuphe liyicuphe, bona besidla igolide. So imali yeZimbabwe imali yenu kakhulu. Abantu engibatshelayo, angikhethi loba liyoveti, angikhethi loba ngugogo kumbe ngukhulu, yibo abantu abalwa impi ngesikhathi samabhunzi thatha leli lizwe. Ake lingitshele ukuthi kususela ngo-8 liholise i-2 kg yetshukela, i-2 liters yamafutha, i-50 kg kalihlephunelana lingogogo elizweni leni elalilwelayo bona besenza. So yinto elabalandela khona le kubo-Mozambique lize bahlalise ezihlalweni ukuthi beze kudli inotho yelizwe elalilwelayo lina liphiwa umumbu njengenkukhu. Kusukisela namhlanje izanu kusukisela ngo-8 yayilehlukanisile bahlali beZimbabwe ukuthi lingafilazwanana, lingazelazwanana. Kodwa namhlanje ilitshengisile ukuthi vuyelelana nini, libambane, lidilizele into eyenzakalayo. Yalitshengisela. Ngiyathaba kakhulu okwenziwe izanu, ivusana amakhanda abantu beZimbabwe, lilele kakhulu. Kusukisela namhlanje nje indoda kayikhweza amasoks, ibuphe isicathulo, ibone ukuthi yenzani ngento leyenzekeleyo. Ngakulokhu kukholisa ukuholelwa i-50 kg yemumbu, uzaqhubeka ngokuthi phambili ngezana.
Studio 7 ninjani? Siyaphila. Ukhona umama onokukhuluma lapho, ukhuluma ngathi khuluma isiNdebele, kodwa isiNdebele sanga singazwakali kahle, khuluma isishona ngathi ngumshona mangini. Lo mama lo ukhuluma iqiniso lo. Uze washo wathi yena uyamangala, amaNdebele siyakhala sithi ye mina ngakwabulala abantu bagcwele ebhalagwe, abantu bagcwele ebhalagwe. Kodwa ke amaNdebele akho naphinde abe yiyo futhi alokho egijima emva kwamnangagwa, besithi ye amashona afaka umnangagwa, amashona afaka umnangagwa, ye amashona afaka umnangagwa. Akula ethi akula amashona afaka umnangagwa, amashona nawo kasi amfuni umnangagwa. kakasa ifuni ZANPF enough. Ama imnanga kulandelwa yithi abantu bamalesindebele. Mina ngimbona iqinisile kahle lo mama lo. Kona lapho kukhulunywa khona ngokhetho lo ZANPF YouTube lapho. Kona bomama abaphuma bekhala bethi bona barijiwe amabizo abo nabantu nabo abantu bezana abaphuma bekhala bengamandebele bethi barojiwe amabizo abo. Awasaveli ku ekhethweni. Awasaveli emaphepheni. Barojwa kanjalo ngenxa yani. Angithi barojwa kanjalo ngenxa yokuthi bona bavele bona balandele ZANPF bengabangabantu besindebele njalo futhi okwesibili kuvele khona lokhu kurong. Kuyabona ukuthi abantu besindebele nebasebaningi abalandeli ZANPF kodwa masijika lapho sibe lokho sisukela emashona sithi emashona hey wafake ZANPF 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 tirasithanda akulaze emashona afake ZANPF la abantu besindebele nibabeke beyeke nje ukuthi beloko bebekhuma amanga abantu besindebele the most yabo ibabalandeli ZANPF the most yabo ngenxa yani ngenxa yokuthi bafuna ukudla abalandeli ngokuthi bona bafuna ukuphusa oro ini balandele ukuthi bafuna ukuyodla lapho beyephathe thule izikhundla beyodla ngoba uma ifike laphana ZANPF izothiyona hayi ningamandebele siyamdrina ubona ukuthi asini advise sithini sininikeza izikhundla sebejika lapho sithi siyasibuye lemuva manje as ZANPF asakwa ukukhipha ngenxa yani inxa ukuthi bona bayini lapho efuna ukuyodla abantu mabeke beshele ne ZANPF silwele ibandla lesihluphekela lefana TPC after that siyazi kahle ukuthi mali ingenile bazodla soku right hayi umanje akusesikhathi sokukhalela ukudla studio 7 isikhathi sokuthi sivusile izwi leyo ngiyabonga
ngibingelele ku studio 7 yabe njalo ukuphila basakazi kanye labalandeli ngezindawo lapha bakhona yithina esintwini sakithi sithi sobohla manyosi lapha ngizama ukuthi ngichazele abantu be ZANPF ukuthi nanzo ke gawule Joseph Chuma lapha elikhona nabo mama lo bekhuluma kuthange lana ethi beki Beit Bridge beki migwaqo kodwa ngidimasilaleli news lana bayakhala ngomgwaqo wasefollows kwehlukene uzowalinganisa wathi ngawuse Harare ngathi uya kwelinye ilizwe mawusi efollows uya kwelinye njalo so bantu be ZANPF lina lithini ngakho lani bantu bakazana nje phezukwalo kokuvelayo okuthiwa imali yahuquluzwa lithini ke khona lapho bogawule sicela ukubuza kini njengoba lina laya ezikolo zokuphikisa liyaphikisa lile lisemba phansi lithi konke ku right so lithini ke manje mase kuvela le documentary ye Al Jazeera esiveziwe ukuthi nampa bahuquluze endibaphuma ka ngekhona ezandleni zeZANPF lithini ngakho lisalala pho lapha elikhona bantu abadala kumba kusalaleki zeliphonga ukuthi ha okulempondo akufihleki emgodleni sokuphumile nanko ke so ebantwini bakithi thina esiphansi kuground force bantu bakithi nanzi iZANPF sokulungelo lakho ukuthi wena uzikhethele ukuthi uvotela bani kambe ungabe usayivotela iZANPF senza kanje asibambaneni bantu sike sifundisane ukuthi iZANPF akulanto ebiza sisiza ngayo ngoba okufanele isize kakhona iyakuthatha yakuthatha bazi yazidlela umnotho waseZimbabwe hluphekile akuvotelwe elinye ibandla elingenza utshintsho lobungcono ebantwini bakithi sekelane leZANPF ngiyabonga
yebo 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 studio 7 studio 7 ninjani team yonke ninjani tungamini ninjani nonke nje uyazi nonke team yonke bantu hayi siyasibonge nje masizwi idwalwa indayizwe esiphethunyelwa ku studio 7 ngicabanga nje ukuthi ngemphoselela amagama ebantwini bakithi ukuthi hayi indaba lizahlupha impela izahlupha kathe sikhangelani ndibona ukuthi kwinto kwenzakalayo laba bantu bona laba abantu impela liyakubona nje ukuthi kuyiwa ngaphi laba bantu isigebenga lezo kwenziwanda abantu balelinizwe kwapho sekhona kabantu abafuna ubafaka embusweni laba bantu siyasibangalei namasibona into esifana naso nalezo sasazi kodwa ngabantu bake bavula amehlo babonje impela ngoba leli lizwe lapho liyakhona phela siyasesakwazi khangela izimali ezitshontshwayo besisabeka phela lokho besisabeka lokho hhayi siyabonga
Studio 7 ndivuka njani khuluma lolu mkani osesiganda cela imfundo irekhodi yami leyi kati abantu bakithi eZimbabwe banjani abantu lonke bevotele izanu since izanu le 40 years ibusa ekazi yatshintsha lutho but yathola umuntu esiyavotela izanu abantu abanjani kahle kahle bona abavotela izanu kahle kahle abantu siyahlupheka ngenxa yezanu but yathola umuntu lonke egiya ngezanu zanu yini izanu
lithona njani Mtunga hayi thina siyatshona inhlelo zenu lezi elizenzayo lezingase ngemva kwe-news eziphele zamanini ukuthi likhulume isindebele lesishona kucace kuzwakale kuthathe isikhathi so zafica ukuthi inhlelo zanu okuningi kwakhona liyaba likhuluma isikhiwa kuphela isindebele lesishona liphonga ukuthi nje cwayile yijani litshela thina kumbe litshela labo abaphetheya liyenzela bani inhlelo zenu liyenzela thina kumbe liyenzela abaphetheya nxa lisenzela thina yenzanini kube fair ngapha la ngapha kufanayo isikhathe inkulube yende yakhona le ikhuluma inxa likhuluma isikhiwa esisikakathe isukudlu
Studio 7 Chris Gande ngiyakubingelela hayi thina ngapha ayikuright mina ngisebhinga South constituency ayepashu wadi hayi ntando kubonga ama-citizens ayepashu wadi ngokubambana ibandla le-3C ngokukhetha inkokheli esizifunayo bambene kungelakulwisana hayi twalumbaloko CCC hayi batondeza kuthi ndipati ijesini ipati mpati likulumbaloko akambota kwemusindo bantu bakhetha bantu mbali kuyanda kata kweproblemu yachitikana hayi twalumba pashuwadi number one excellent a kansela wangu wawina ngondale uyanda ku password excellent ndalumba password
awu sanibonani ku studio 7 esh alike libalela le audio alike libale nale audio siyezwa kukhulunywa ngamahera ukuthi kuthobhekane lecala lokukhuluma okungayisiqiniso but thina sisuka sizibuza ukuthi kanti abantu abahlala beyenza into engayisiyo ngamba ama opposition party okanjani asikaze sizwe phela kuthiwa umuntu ezanpf wothiwe obhadaliswe kodwa bona bahlala bengabo good boy yo good girl asazi sicela like lisibuzele kwabezanpf sesidideni
hello ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp Kwezemelika owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Mike Pence usethiwe kuzamele ayethula ubufakazi emthethweni ndaba kudaba olwetheswa owayengumongameli welizwe uMnumzana Donald Trump yena ozinikele emapholiseni edolobho leNew York izolo uTrump okhululwe ngemva kokubuzwa ukuthi uyalivuma na icala yena walandula uqhubeke lokhu ethuka umanji othonisa udaba lwakhe umnumzana Juan Merchan uTrump uthi uMerchan ungenisa izombusazwe kucala lakhe okucubungula lolu daba ke sizwe ingxoxo esiqhubhe lo mnumzana mkhululi indabambi
lapha kukhanya ipolitiki it's very difficult to extricate ipolitiki from izinto lezi ngenxa yokuthi icala leli lona igenesis yalo kuqala kwalo laqalisa ngenxa yepolitiki waba lecala ngendlela ayevala ngayo udaba ayelweni evalela ipolitiki ukuthi aze awini so and abantu who brought this to attention ngabantu ababefuna ukuthi yena angasurvive politically ukuba khona lecala nakhanya kwasuka kwabalica ngoba kunje ugqwetha yini ugqwetha wakhe uTrump sevela khona eje so kunzima ukuthi city politics ikaziko kodwa ukuthi sithi directly ubotshelwe ipolitics lapho kungaba nima otherwise ngabe uVoted Cruz abantu vele asabehlala vele besejele labane labo Marjorie Taylor Greene so angiboni mina ukuthi lento eyiproper
manje khona okokwenzakeleyo akusoze kubangele na ukuthi abantu bengamvoteli kukhetho oluzayo
Netanyahu nampana babotshwa uPrime Minister weIsrael ulamacala kunje nje khathesi uzama ukuthi antshintshe umthetho kodwa ngumuntu laye oweseke waqaliswa watholakala eguilty lokho kuma-appeal yikho esefuna ukuntshintsha iSupreme Court ngoba bathi laye angene phakathi not only that yakhumbula upresident wabo futhi omunye owe-Israel wabotshwa waphuma ejele ephuma khona so lokhu ukuthi umkhokheli izwe uma ephambanisile ephule umthetho ngoba no one is above the law and delay demonstration of that lokho akuqali ukuthi umuntu uzuma nangeyani la bamwathwalanzi so lokho kutshengisela ukuthi kwezinye indawo imithetho iyasebenza ukuthi thina kithi abakithi bebele nhloni njengoba nabala ngabo gold mafia laba okulabo okathintwa abantu vele abangathintwayo abadlela sentana inotho yelizwe kuyatshengisela ukuba amanye amazwe asebenza thina lathi njengabantu sibonke sibe le nhloni and ama-leaders ethu lawo abe held to account
lo ke ngumnumzana mkhululi indabambi ocubungula ezombusazo esixoxelayo ekhona pha kwelemelika Singakugqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba. Isikhathi kodwa asoze senelise ukuthi siliphe inhloko zendaba ukutsho ukubana sesehlukana. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe kweza kusihlwa 7:30 lamhlanje.